ya ungazwa into sikhuluma ngabantu kumbe ungabona sothunga intuthu ukuthi kulomlilo obaziweyo ngale ndlela ongabe ukhuluma ngu-minister uzihambi kuliqiniso elingabe likhona ukuthi kwathi kusenzakala laphana kungenwa kwe-new dispensation kufanele abantu bakwazi ukuthi upresident wathi yena let bygones be bygones. Awuzange ube nendlela yokuthi kucubungulwe ukuthi ubani uminjani, ubani uminjani. Kodwa abantu abaningi bazithola bonke sebephakathi wombuso lo omutsha ngendlela yokuthi abantu laba babengazanga bahlaliswe phansi bafundiswe. Nangenjongo akade benayo vele izolo batholakala vele lokho bephakathi kwebandla le-ZANU PF okuyiubana naye owakhatheste uma sikhangela njengokukhuluma okwenza uminister uzafumanisa ukukhona sokusiba lokunzima ukuthi kusebenzeke ngoba vele abantu labana ingqondo lakade benayo izolo lokho belayo lanamhla abangabe befuna futhi njalo ukuthi kuphambaniseke. Into ofanele siyazi ukuthi kukhulunywa phana ngesikhathi sama-G40 kuyazakala ukuthi upresident esilayikhathesi basebemxotshile bolabo bantu njalo labantu ababekhona kuma-province nakuma-districts bakhona abazakalayo ukuthi baphatheka entweni yakhona. Labo bantu lokho bekhona nakuZANU PF, lokho bekhona kusikhathi singathi nakuparliament, lokho bekhona endaweni lapho kulezikhundla khona.
Umongameli Mnangagwa yena lo msekeli wakhe uBabu Chiwenga balobudlelwano obuhle yini Nkomo ngoba abantu abaningi bathu ngani kabangenelani kuhle?
Kungabe kuyizifiso zabantu ukuthi ngabe upresident ubaba u-ED lo vice president uChiwenga ngabe ngabantu abaxabanayo kodwa iqiniso elikhona ukuthi laba bantu babambana basekelana sekulobunzima bokuthi abantu kuhulumende base bephonga uxotshwa nabantu ebandleni sebephonga uxotshwa kwaba yibo abantu abakhokhelela ku-new dispensation. Esingakutsho kathesi ukuthi abantu sebekufisa ukuthi ngabe laba bantu behlukana and ungakufumanisa ukuthi laba bantu abaqanjwayo ukuthi i-G40 bangaba yibo futhi njalo esebekhuthaza kumbe asebezama ukuthi baphehle lowo mlilo ngokuthi kube lokuxabana okukhona phakathi kobukhokheli bethu. Kanti-ke thina ngokwazi kwethu la bantu balwa impi ngama-hovisirens bonke bobabili amboni ukuthi bangaba nayo leyo ndlela efiswa ngabantu. Thina esikukhangeleleyo kuphela ukuthi kulungisiswe ezomnotho welizwe abantu bakhwelise elizweni labo kuphela swe.